Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations esizahlolisisa umonakalo odalwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF sikhangelwe ukuba sizaqala umsebenzi eZimbabwe kusasa. UMnumzana Nick Mangwana, umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi uNkosazana Elena Duhan, obizwa ngesilungu ngokuthi yi-Special Envoy for Human Rights, uzakwenza imihlangano labaphathintambo bakahulumende, amabandla ajiyeneyo lenhlanganiso ezizimeleyo. UMangwana uthi eleZimbabwe lifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Uthi abantu kumele bakhulume ngalizwi linye ngodaba lolu. Okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF, uMabutho Moyo uthi inhlanganiso ye-United Nations kukhanya ifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi.
Nxa ubalile i-terms of reference zakhe urapatuwa lowo, United Nations series ama sanctions lawa njengama unilateral sanctions ayikona lokho okukhulunywa kuqala kuthiwa they are targeted because they are not targeted. So hayi, siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama sanctions le, ngoba abantu abaselamsebenzi, ama industry bevalile, kodwa sange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
UMnumzana Innocent Ndibali, okhokhela ibandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Sithi thina ama-sanctions akhona eZimbabwe asehlukumeze kakhulukazi umuntu ongumuntukazana nje, umuntu ongekho laku-eni hlangothi lwezombusazwe.
Kodwa uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance, uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili likhahlameza uZulu.
Uzananzelela ukuthi emavikini amabili adlulileyo abantu bezanu bebelokhu bebhizi befaka ama-sanction kumbe izijeziso kuzizalwane zeZimbabwe ngokulwa langokuxabana kade bekwenza labasekeli bakapresident Nelson Chamisa, njalo lokusebenzisa udlame lamapholisa ngendlela engaqondanga. Kuza kuba segcekeni njalo kusegcekeni ukuthi lezo izijeziso ezifanele zikhangelisiswe inhlanganiso ye-United Nations.
Amazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla le-ZANU-PF izijeziso zenotho esithi uhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho oluqondileyo.